imali business incubation center ikhandlane labantu abatsha ekubathuthukiseni ulwazi ngitsho lemisebenzi ekhandlane lobuchopho lokwakha kwamabhizimusi ebantwini abatsha kusukela eminyakeni engu-15 sisiya kuma 8 years. Incubation center umsebenzi wayo ngokuthi inika abantu abatsha amathuba lamathamsanqa ukubana baresearche babali bahlangane endaweni elokuthula endaweni engabanika umdladla ukubana bafeze izifiso lamaphopho awo. Indaweni ezinjalo zijale ukutholakala kakhulu emathawuni, kodwa thina sitheka sizilethe emalokithini ukuze abantu abethu abazukulu bethu bazuze ithuba lokusebenzisa la ma-facilities.
I-incubation center le ithuthukisa njani intsha koBulawayo?
Ontanga abaningi bayisebenzisa i-incubation center especially ngesikhathi se-lockdown uzothatha amabhuku besiyabala ngemakhaya, nonto izikolo zivaliwe kanje because le-library phakathi. Ontanga especially ama-examining classes bebebuya babuya bezithatha amabhuku bayebala ngekhaya basayinile. Abanye bebekwanisa ukuthi baqalise ukuforma just small groups, ama-study guides okubana bahlomisane bekhandlane kulama exams. Ubuhle be-incubation center ukuthi even though kube le-COVID iveze ubucwepheshe obuphezu kakhulu ngokuncedisa ontanga eziqintini zethu zakithi. Sisenza i-social distancing, sisenza konke nje imininingwane ekhandlane lezempilakahle nxa abantu behlangana, le-access to internet. Abantwini abatsha abasuka emalokitshini kabalawo umnotho okuthi bangene ku-e-learning, kodwa nxa incubation center babe lamathamsanqa wona lawo ukubana bakontinue be-accessa i-information.
Njengosakhulayo ongusomabhizimusi, awusitshele Nkosana ukuthi ihlelo le-lockdown luthintile na indlela ophatha ngayo ibhizimusi lakho.
Ngenxa ye-lockdown le-COVID okuyikho kwenze savala amanye ama-programs anjengawe-accelerator program, lapho besikhandele khona sithathe ontanga abangu-15 every 3 months bafunde baye kuma-site visits besendaweni ezithiyeneyo across the country okuhambelana le-practical learning ye-business. Manje ngenxa ye-lockdown i-program enjalo siyimisile ngoba ilizwe belivalile, there was no intercity travelling and so ngezinye izinto i-COVID esitshaye ngazo izikolo lazo zithe zivalwa. Amanye ama-members ethu ngabantu bezikolo, izikolo ezisenjubelo phela constituency bebesinxa beqeda ukufunda emini bekuseni abanye babuye, but ngesizathu sakhona kwizikolo zama la ithi kusitshayile khonokho.
Njengoba ama-levels ohlelo le-lockdown aseyehlisiwe kancane, ubona ngani lokho kulapho ukusiza na abosomabhizimusi?
Kanti laphana ibisithanga ukuthi bekuvalwa ngo-3 o'clock bekusenza kube nzima kwabanye abantwana abasuka kwezinye izigaba uzo-accessa ngoba isikhathi sabe sesi-limited. But now ukwehliswa kwama-restrictions sokusenza kube lula ukuthi abantu abasuka amagumbi amanatsheni akoBulawayo they can easily access the hub throughout the day ngoba sesivulile. Njalo ngenxa yama-restrictions ade khona bekusenza ukuthi lathi sivale early as 2 o'clock, but andabona ukuthi khona kuyena kabe kuvimba ingxoxo zabanye abantu abathi ade besebehlangene lani. So siyabonga. Okunye futhi enguthabelayo ukuthi now that there is intercity travelling, ama-accelerator programs ethu sevuleka. We have so many partnerships lamanye abantu abatsha abasendaweni ezithiyene, abanye eSizarare who are saying they want to come and see the community works that we are doing under the incubation center.